eqinisweni ukuthi siyavuma ukuthi yebo iprogress ephepheni ngoba phela amabhasi inani liyaphezulu. Kodwa nxa usithatha amabhasi lawo owaletha ku-ground ukuthi azoncedisa abantu, abantu abadinga ubana bagade la mabhasi, uzathola ukuthi inani labantu liyagabhela amabhasi la kakhulu. Yikunganzela kathesi sinanzela umumo okhanya bethatha amanye amabhasi ama-private, kodwa amanye ungananzelela ngamabhasi afileyo okungafanele ukuthi ngathwala abantu. Ngokunjalo la mabhasi nxa sinanzelela, yebo kambe abe khona but ebantwini azabe lokhu exayela. Njalo kubuhlungu ukuthi kula ma-problems angu-10 lapha eZimbabwe, akucaki ukuthi sezenikwa njani abantu ngokunye abantu abakudingayo okuba lohlupho kancane. Siyananzelela-ke kabuya ngale ngemuva, abantu asange sibekwazi ukuthi i-problems enjiniwe amabhasi athini. So khona bekuqakathekile ukuthi nxa sikhuluma ngendaba ye-transparency kumbe ye-accountability, kuyafanele ukuthi uhulumende acacise kuhle ukuthi la mabhasi azasebenza kanye. Nxa sikhuluma ngento ye-devolution, besikhangela ukuthi for sure amabhasi lawo azalethwa ezandleni zabantu abakuleyo province, bese besiba yibo bekhulumisana labantu okuphuma isinqumo sokuthi vele azasebenza kwabo ama-routes esebenza njani. Khona bekuqakathekile, uhlupho yikuthi ezinye izinto ziyathi zinjalo asephongulethwa. So kubuya nje i-directive yokuthi hala amabhasi ayelayele, abantu at local level abasatholi imandla. Ngokunjalo kwenza indaba ye-devolution ungathi layo iyaklayela kancane.
Imbadalo yamabhasi lawa-ke iyo yini abantu abayifunayo ukuthi phansi, njalo amabhasi la atholakala lula yini?
Well, nxa sesikhangela imbadalo kwezupco asoke siyiqathanisele lutho, ngoba eqinisweni ukuthi angithi amanye amabhasi, amanye ama-private players bamiswa. So amabhasi lawa akozupco agijima wodwa, ala competition. Yebo kambe kula makhombi, kodwa lawa ngawozupa kula competition. Khona okwesingakunanzelela futhi sokusenza ukuthi lanxa ekhaya ungathi inani labo liphansi kumbe intengo yabo iphansi yokuthi umuntu agade libhasi, but eqinisweni ngokunanzelela umoya eZimbabwe, lokudubeka kwabantu, lokuthi abantu abaningi abasebenzi, lokuthi bona abasebenzayo futhi imali abayiholayo ayifiki kuleli nani esiyipho over that time line. Sokusenza ke intengo vele yamabhasi ibe yintengo ephezulu kakhulu ukuthi abantu abaningi abasenelisi ukubana bagade amabhasi. Yikungananzelela, sibona abantu abaningi behamba ngenyawo, kusitho ukuthi uhulumende bekufanele ukuthi kube nguye oba le mlando ukuthi amabhasi lawa subsidize, alethe imali awabhadale ukuba nabantu bese bebhadale imali encane, ngoba vele ngale muva kusangizethe usiko wakusenzakala. Abo uhulumende wayefaka imali, abantu bese bebhadala nje imali encane, uhulumende sifaka imali. Kufanele kube njengalokhu ukwenzela ukuthi abantu basizakale, njalo abantu bancedakale, yikho abantu abakukhangeleleyo ngala mabhasi.